Langa abakubanda lezanu PF tabebe manzi nte ngemva kokunqoba kwaMnangagwa abanye ngabathi bakholwa ukuthi ibandla lezanu PF ligqilibezele. Umnumzana Razin Dube uthi iningi labantu livukele iDanile namhla ngemva kokuzwa impumelo yokhetho lukamongameli.
Ukuthi wonke umuntu bebe-expect ukuthi kuzaba ne-change. Abantu kakhulu bebe-expect ukuthi mhlawumbe ibandla thize e-opposition yilo elizawina. But akusahambanga leyo ndlela. Engicabanga ukuthi abantu mina ngendlela engizwe ngakhona mbona abantu bengani balokudana kakhulu ukuthi sesikulesi simo futhi. Ngoba ungaze uphume ungene ethawini ngeke ngafika ethawini, you know. Abantu abakho fresh.
Lanxa abalandeli bezanu PF bejabulela ukunqoba kwabo, leli bandla kalizange liqhubeka kuhle kulolu khetho. Lapho kuqhathaniswa lokhetho luka-2018, ibandla lezanu PF lathola izihlalo ezilitshumi lambili kukhetho lwadlulayo, kodwa kwamanje lithole eziyisishiyagalombili. Umnumzana Malaki Nkomo okubandla leli uthi lanqabe tshayela uMnangagwa ehlombe kabajabulanga ngendlela abanqobe ngayo ezansi emaNdebeleni.
Akusijabulisanga kakhulu ngoba inhloso yethu besifuna ukuthi sithathe 12 out of 12, usikhala ama-conferences lathi uzokwebhoda kube le ndlela ukuthi kube labantu abaningi akade bengena bevelela phandle ababesizovota khonapho. Kodwa loba balelungelo ngoba bengabantwana bekhaya, kodwa imfundiso angabe bebuyelayo yiyo engabe ibuye yaphambanisa abantu bagcina sebengasasivotela ngendlela esifuna ngayo.
Abalandeli bebandla le-TCC bathi lutshontshiwe ukhetho lolu. Umnumzana Ntando Ndlela, isikhulumeli sebandla leli eMathabeleni South, uthi luphekaphekiwe ukhetho lolu.
Namhlanje ilizwe leZimbabwe umsakazi lalapha eMathabeleni South lingene esikhathini sokukhala, esikhathini sokulahlekelwa nokufelwa. Abantu beMathabeleni South labantu beZimbabwe nje jikelele bavotele inguquko, kodwa iZEC isebenzisana leZANU PF lenhlanganiso yeFAZ bakhethe ukuthi batshontshele abantwana beZimbabwe ithuba labo lenguquko. Silobufakazi obugcweleyo ukuba ukhetho lolu lutshontshiwe.
Umnumzana Ganesha Sikala, isiphathamandla seZaphu ezansi yamaNdebeleni onqotshwe ukhetho lwamakhansili eGwanda, uthi kunengi ongaqhutshwanga kahle kukhetho lwalonyaka.
I-process ye-election yonke nje yesuke yangahambi ngendlela yangabi fair, so ibi-tilted to one side. So lowo betilte kuye uwinile, kubuhlungu kunzima. Siyakwazi njengoba yithilo lesadiki bethilo labanye bonke ukuthi basoleni lathi sikubonileyo khonokho kwamatafula kade khona kuningi okuyizinto okusisolisayo. Kodwa-ke asingeke sithi akuphumanga njalo ngoba ngithi umuntu uvele wakhipha labanye wavalela abanye phandle.
Umnumzana Zwelithini Gabula odabuka esitezi eGwanda North uthi inkokheli ezikhethiweyo sokumele zisebenzele ukuthuthukisa impilo ezizalwane zakuleli kungelankethe betshabi.
Laba sebethe banqoba kulolu khetho ababe ngabantu abalobuqotho abazokuma ngeqiniso langokwethembeka, babekwazi ukuphatha uZulu, babekwazi ukuthi nxa sebengena ema-ofisini laphana sebefumile kuma-political jackets, babekwazi ukuthi sebengabaholi babantu.
Akwaziwa ukuba kuza kwenzakalani esabelweni lesi kulandela ukunqoba kwebandla leZANU PF. Iningi labantu esabelweni lesi libalekela eGoli uma libhekane lenhlupho ezijeneyo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.